Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhla ka 14 kuNhlangula 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
inhlupho ekulombeni igazi isinengi kakhulu ngoba abantu abaningi abafisi kangako ukuthi baphakame phephezu bese uzonikeza igazi ngoba okwakade sinikwa kakhulu igazi ngabantwana abasesikolweni, kanti-ke abadala banikeza okungamachumi lesibhozo ekhulwini.
Uzulu wakobulawayo umanyana lozulu wamazwe atshiyeneyo emhlabeni jikelele ekunanzeni imisebenzi yokuqoqwa kwegazi ele World Blood Donor Day.
Futhi iprocess yokuthi umuntu avuyele kuthiwe ukuthi akaso refugee anymore inzima kakhulu, while at the same time kula bantu who are very much deserved amavele emazweni okulempi khona and they cannot come in ngoba amaZimbabwe lokhu khona ahleli edupi naye.
Inhlanganiso ebona ngendaba zeziphepheli ithi ikhathazekile kakhulu ngokuncijwa indawo kweziphepheli kwele Botswana. Kwezemidlalo sizalethulela impumela yemidlalo yeKhayelitsha Premier Soccer League edlalwe lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Uzulu wakobulawayo lamhlanje umanyene lozulu wamazwe omhlaba atshiyeneyo ekunanzeni usuku oluqakathekisa abantu abanikeza igazi ele World Blood Donor Day. Embuthanweni lo kuphume ukuthi abasakhulayo abanikeza igazi yibo abanengi ukwedlula abantu asebebadala, kubika unompumelelo moyo.
Kube lokufola abantu bebhoda idolobho lonke bebonisana ngokuqakatheka kokupha igazi bekhokhelwa ngabenhlanganiso ye-National Blood Services Zimbabwe, lapho abafundi bebesipha igazi emkhosini walonyaka olendikimba ethi Blood Donation in Emergencies. Umnumzana Sifundo Ngwenya obona ngokuqhutshwa kwenhlelo eMathebeleland uthe linyanga nje yokunanza ukuqakatheka kokupha igazi umhlaba jikelele, ethi kuluhambo olungalula ngoba akusibo bonke abapha igazi.
Inhlupho ekulombeni igazi isinengi kakhulu ngoba abantu abaningi abafisi kangako ukuthi baphakame phephezulu bese uzonikeza igazi ngoba okwakade sinikwa kakhulu igazi ngabantwana abasesikolweni, kanti-ke abadala banikeza okungamachumi lesibhozo ekhulwini, bona beyibo abasebenzisa igazi elingamachumi ayisibhozo lapho ngikhuluma nge-18% ekunikezeni igazi, kanti-ke i-80% yegazi elisetshenziswa ezibhedlela lisetshenziswa ngabazali, kanti-ke lona ekunikezweni igazi linikezwa ngabantwana. Ngakho-ke
u-ambasada Mehluli Sibanda okhokhela ukupha igazi eZimbabwe oyintatheli zindaba uthi uhlupho yikuthi abantu bayesabela ukubanjwa imikhuhlane lapho besipha igazi.
EZimbabwe-ke ngalesi sikhathi-ke abantu abaningi bayesaba ukunika igazi ngoba bayesaba ukuthi ungatholakala kulobunye egazini labo. Kodwa-ke mina ngimakhuthaza kubona-ke kungcono ukuthi uhlale ukwazi ukuthi kumbe uma ngakuhle kumbe ume kuhle. Baningi abesaba elakatshana, kodwa-ke ayisiwe inhloso-ke National Blood Service Zimbabwe ukuthi-ke badinge ukuthi abantu igazi labo lilani-ke.
Kuthi unkosikazi Siphilisiwe Phiri uthi okwamenza waqala ukupha igazi kungemva kokubona ingozi yemota lapho okwalahleka igazi eliningi.
Isizathu sami ngelinye ilanga ngathi ngivela eRusape ngivela vakatsha ngabona ingozi eyenzakale emgwaqweni ngabona kule gazi elinengela lichithekile ngakho ngathi sengisesikolo ngezwa bebuyila beNational Blood Services bekhuluma ngokupha igazi ngakho ngafuqeka ukuthi lami ngincede labo ayabe balahlekelwe ligazi engozini abanye ngemikhuhlane echiyachiyene.
Obona ngezokuhlolwa okuphakemeyo kwegazi esibhedlela sempilo Central Hospital, umnumzana Abel Waldman uthi babhekane lodubo lokusilela kwegazi ngezikhathi zekhefu.
The blood reserves are reliable and regular.
Ukuza kwegazi esibhedlela akusohlupho, lanxa nje sithola udubo ngesikhathi sekhefu, ikakhulu ngekhisimusi lapho esithola khona ukuthi abanika igazi babe besendaweni ezijajeneyo bekholisa ikhefu bephumula.
Okwamanje igazi eZimbabwe lithengwa ngekhulu lamadola i-$100 ezibhedlela zikahulumende, kuthi lingahlolisiswa libize ikhulu elilamachumi amabili amadola i-$120. Abanye labo ngabathandabuza ukupha igazi bekhala ngokuthi laloba besipha igazi kungelambadalo, bona nxa sebelifuna kumbe abemuli bacina sebelithenga ngentengo ephezulu. Abe National Blood Services Zimbabwe bona bathi balithengisela uZulu olidingayo leligazi ngoba labo baba lendleko yokulibuthanisa lokulihlolisisa andubana ligcinelwe izigulane. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Inhlanganiso ebona ngendaba zeziphepheli emhlabeni jikelele, iUnited Nations High Commission for Refugees ithi ikhathazekile kakhulu ngokuncitshwa indawo kweziphepheli kwele Botswana. Kule nani leziphepheli ezivela eZimbabwe eliphezulu kakhulu, lanxa nje kungelasimo esifaka abantu impilo zabantu engozini. Kubika uMartin Ngwenya.
I-UNHCR ithi iziphepheli ezivela emazweni alempi ukungahlaliseki kwezombusazwe, impizo enkolo kumbe ezomdeni zizithola zivalelwe ngaphandle ngoba iBotswana engasathathi ezinye iziphepheli. Omele i-UNHCR kuhlangothi lwangezansi kwe-Afrika, unkosikazi Veronica Iram Mote IB, uthi iBotswana isiqinisile imithetho okunikeza ubuphepheli osekubone inengi elivela emazweni abhekane lendubo zisehluleka ukuthola ubuphepheli. Umode Ebi umbiko awukhiphe kunanzwa iminyaka yamachumi amahlanu ele Botswana livikela isiphepheli, uthi imithetho emitsha yeBotswana enqabela labo abavela emazweni abhekane lezimpi. Uthi kodwa labo abavela emazweni abhekana nalendubo ezifana lezimpi kanye lokulwa kwesikolo bayaphiwa ubuphepheli. La abonakale njengamazwi akade ebhekiswe kwiziphepheli zeZimbabwe kanye leNamibia eziyizo ezilenani eliphezulu kwele Botswana. AbeZimbabwe badlula amakhulu ayisikhombisa, kukanti abeNamibia baphose befike inkulungwane. Lesi yisimo umnumzana Albert Madlala othi siyayangisa kakhulu kumazwe angaphansi kwenhlanganiso yeSADC ukuthi izalwane zabo zigcinwe ngelinye ilizwe elingumakhelwane.
Kuyayangisa obviously o president bamazwe lawa they meet regularly under SADC, bayahlala right next to each other kodwa ababuzani ukuthi abantu abakho indawo beselizweni lami bengisindise. So and into yakhona yokhona abantu abahlale eduki ngale they're able khona amazwe babulana besuke eduki behambe ekhaya bethathe ama-passport bephenduke bedinga imisebenzi.
UMadlala uthi okudanisayo yikuthi iziphepheli zingangena kuba nzima ukuthi zibuyele ekhaya ngenxa yemithetho yokuba isiphepheli.
Njalo futhi iprocess yokuthi umuntu abuyele kuthiwe ukuthi akaso refugee anymore inzima kakhulu, while at the same time kula bantu who are very much deserving amavele emazweni okulempi khona and they cannot come in ngoba amaZimbabwe lokhu khona ahleli edukinali.
ngokuqinisa imithetho yesiphepheli. IBotswana yona ithi izama ukwehlisa inani ngoba isikhipha imali yokugcina isiphepheli esikhwameni sayo. I-UNHCR isehlise uncedo elunikeza isiphepheli, ngakho uhulumende weBotswana ukhuthaza isiphepheli ngitsho lezi Zimbabwe ukuthi ziqale ukuphindela ekhaya. Iningi leZimbabwe labaleka ekhaya ngesikhathi sodlakela uMabhaha ngokhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2008. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Lanxa abesifazana bekhanya kuyibo abahlangana kakhulu lodubo lokuhlukunyezwa ezindlini, bakhona abesilisa labo abahlangana lalolu daba. Lokhu kuphume kuhlelo lweZimbabwe Today asixoxeni oluphuma ebulenjini enkundleni yeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Ngabanye asebeke bahlangana lalolu hlupho, abagoqela umnumzana Ezra Chisa Sibanda lonkosikazi Caroline Maphosa Dube. Ababili laba bathi bagcina betshiyana lezithandani zabo ngenxa yodlakela. Bethule okusenhliziyweni zabo bexoxa kuhlelo lolu lomnumzana Zipho ngeZipho Ndebele wenhlanganiso yePadare enkundleni ebona ngokuhlukuluzwa kwabantu ezindlini. Asizweni uNdebele ekhuluma kuhlelo lolu ngokuhlangana labantu ezindlini.
Xa sikhangela ama-statistics ayiwo esilawo kathesi wathola kulokhu zethu kuma-offices karhulumente, uthola ukuthi kuthiwa 99% of ilokhu zeni gender based violence, ukuhlukuluzwa lokho ngomama abahlukuluzwayo behlukuluzwa ngobaba. Kuthiwa ukuthi obaba emakuma-cases ahambe siyareportwa emalokhu zeni ezinkambeni elungiswa lani lari kukhulunywa ngawo emakhoti, obaba ayi-1%. Uh-huh. 99% ngelokhu ze ngomama babe lokhu ze babe hlukunyeziwe, okutshengisa ukuthi kaningi ningi obaba bebahlukuluza omama. Kodwa i-1% le isitshengisa ukuthi bakhona futhi obaba balokhu ze abahlukuluzwayo, kodwa kakhulu abahlukuluzwa kakhulu esikunanzelelayo ukuthi ngomama endaweni eziningi.
Ye, so lina kulaba abahlukuluzwa kakhulu ngizwa kuthiwa likhangele laba esilisa khonapo, akusitshethe abahlukuluzwa kakhulu baye bebenziweni
labo babathola bechayiwe echayiwe sibili ngokhosikazi sike lapha ezodimi lokhu zeni counseling alitshengise amanxeba elokhu ziwe echayiwe. Abake labo thola sengaphuza endlini yavalelwa phandle swele ukuthi alale ngapha, abanye baya bekhuluma ngokuthi nsuku zonke uhlale lokhu uzohlala ethethiswa, especially laba asebaphelelwa imisebenzi laba nxa ngaselala uthi uyalalwa ekhaya umama sehlale ezondile ethethisa ngaso sonke isikhathi engane esemtshela ukuthi ngani kaseyindoda.
Umnumzana Zipho ngeZipho Ndebele ubona ngenhlelo zokubhekana labantu ezindlini kunhlanganiso yePadare enkundleni. Ubekhuluma kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni elilethulelwa nguGibbs Dube weStudio 7 ngolwesithathu enkundleni yeFacebook ekhasini le-VOA Ndebele. Ku-Life Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum sixoxa ngodaba lwezizalwane zeZimbabwe ezikhahlanyezwa emazweni achiyeneyo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani lasebefele engozini yomlilo oqhamuke kwesinye isakhiwo eLondon kweleBhilithane selifike kwabalitshumi lambili. Abahlengi labalwisana lomlilo lo lonke bephakathi kokulwisana lawo njalo besabela ukuthi leli nani lizaqonga. Umongameli wamelika umnumzana Donald Trump uviga ukuthi undoda odubule umbhobho odubule ilunga lebandla lakhe edaleni lephalamende lama-Republican ucongressman Stephen Scalise lezinye izisebenzi zikarhulumente eWashington DC lamhlanje ekuseni usefile esibhedlela ngemva kokudutyulwa ngamapolisa. Lamhla kuhlelo lwethu lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sixoxa lomnumzana Difa Dube ohlala kwele Bilitane osehlala ebilitane kweminyaka elitshumi lasitshiyagalombili. UDube uthi kunzima ukondla abantwana emazweni ngoba imithetho isenqabela ukukhulisa abantwana belembeko.
Lapha emazweni sindlale okweminyaka engu-18 ukuthi sesibona nje sekuwukuthi izinto sezinoma kufana nokuthi kusemakhaya la.
Uhlala le muli yini khona ngapha emazweni, njalo ungasitshela ukuthi kunjani ukuwondla abantwana khona ngapha?
Ye, lapha e-England baba ngihlala labantwa bami. Kuhlala labantwana kwelizwe kuyinto enzima kakhulu ngoba imithetho abayifakayo ikakhulu efakelwa abantwana isithwalisa nzima kakhulu. Sofanele ukuthi umntwana nxa esesemncane, mhlawumbe asibale umntwana osasuka ezingeni lokuthi grade 1 azayifika mhlawumbe iminyaka engu-10 akavunyele ukuhamba yedwa esikolo, uyamhambisa isikolo uphinde uyemlanda njalo. I-5 minutes nje ungavele uphazamisa isikhathi noma nge-5 minutes usubizelwa amapolisa, usubizelwa ukuthi mhlawumbe usungumuntu onikilethe umntwana, okuyinto thina esasingayazi thina ekhaya. Kwesokubuya njalo lo mntwana awukwazi ukuthiya umntwana o-less than 16 years umthiye yedwa endlini, noma uphumuye emagrosa noma uye ngaphi katshana. Umntwana sonke isikhathi ufanele ehlalele umuntu omdala omkhangeleyo sonke isikhathi. Thina kodwa ekukhuleni sasikwazi ukuthi sakhula sazi ukuthi umntwana uyamthiya noma ungazuthiya ulayezele umakhelwane nje uphela ukuthi ye ngisaphuma lapha lingikhangelela abantwana kwakungazohlupho. Kodwa lapha ungavele umthiye kanjalo ubekwazi ukuthi the next thing ozayithola suzathathela abantwana usalungasela abantwana. Yikho kuyinto ehlupha kakhulu leyo nto kakhulu thina esenzela abantwana kudiaspora.
Sizwa kuthiwa abantwana nxa bewonile khona ngapho emazweni kabatshaywa, kuphatha njani wena lokhu?
Leyo nto leyo baba iluhlupho ngoba into nxa sithi siyakhangela umthetho bayayifaka ukuthi igcinele imithetho yakhona igcine isihlupha nxa zonke. Ngoba kathesi umntwana nxa ekhula bayafakela imithetho ukuthi umntwana ungamtshayi ungamqondisa, kodwa thina kwasenza saqonda kakhulu. Kodwa nxa siyakhangela kathesi abantwana sebekhula besiba ngama-hooligan kwesinye isikhathi ngenxa yokuthi akamesali umuntu omdala ngoba uyazi ukuthi ayifi into ozomenza yona. Kodwa kusoke nxa esekhulile njalo eseyi-hooligan nxa esehambe seyahlupha phandle ngale amapolisa sebebuya njalo bezothi wena mzali ukukhulisanga umntwana ngendlela efaneleyo. Yonke into uyabuyisenza lo mntwana kufanele ukuthi uhlale ucele emntwaneni usithi please emntwaneni, please mntwana. Kodwa thina kungelo kuyona umntwana zazazi ukuthi umntwana wakho unxa wamtshaya awumtshayeli ukumbulala ngowakho mzele wamondla ikusasa lakho leli angayisibongo sakho lesana esikhulisa isibongo sakho kusasa. Ngakho umntwana wakho kufanele umkhulise ngendlela uyabusazi ukuthi angimbulali kodwa ngimqondise izigwegwe.
Manje njengomuntu osele sikhathi eside kangaka usemazweni uzabuyela yini ekhaya eZimbabwe?
Mina iqiniso engalibeka nje ngicathwa sobala ukuthi mina nginje ngavela ngabuya kulelizwe leli ngingumuntu omdala angikaze ngakuzwa kusekhaya kulelizwe. Noma kungaze kube mnandi okungakanani kube lempala ezithiphileyo ngakanani noma kube lani into ezithiphileyo akusoze kwafa kwabasekhaya. Mina ekhaya ngikhangelele sibili kakhulu ukuthi ilizwe lakithi ngithandazela ukuthi alilungi. Nxa lilunga siyabuyela emakhaya siyehlala ekhaya sibili afula ilizwe lezi tokwe silithanda kakhulu.
Manje pho abantwana bona bekhulele khona ngapha emazweni ubone ngani bazayenelisa na impilo yeZimbabwe?
Mina nxa ngikhulumela kweyami imuli kweyabami abantwana nganginze ukuthi kube lula for bona ukuthi kungaze kuhluphe lakusasa. Bengisenza sonke isikhathi ukuthi ababe ngabantwana abahlala njalo nje behambe besiyavakashela ekhaya. Njalo ngazama kakhulu ukuthi ngibafundise ukuthi bakhule bekhuluma ulimi lwesikhalanga nolimi lwesiNdebele, babezazi iindimi zesintu. Ilaloa kukuthi bazalelwe khona la, kodwa noma ukuthi bazalelwe khonapha bayazikhuluma isikhalanga, bayazikhuluma isiNdebele, okuza kwenza ukuthi kube lula. Kodwa into engayinazindeleyo kwabanye abantwana bazafila out of place nxa sebebuyela ekhaya, laba abathi abangazange bakwenza practical ukuthi bakhulume isiNdebele noma isikhalanga noma isiyona ulimi lwesintu. Kuzabahlupha nxa sebebuyela ekhaya ngoba nxa sefika ngale bazazithola ukuthi sebengabantu bemzini njalo abasazwisisi kahle ukuthi nxa kuthiwa ngale kusekhaya kuya kusishoti.
Lo ngumnumzana Difa Dube, isizalwane seZimbabwe sihlala kwele Bilitane, ubexoxa ecingweni lo Chris Gande wo Studio 7. Abasakhulayo beZimbabwe abangamachumi ayisithupha abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship basuka elizweni kusasa besiza ngapha eMelika ukuze qhuba izifundo ngobukhokheli obuqotho kanye lezamabhizimusi. Bazaba eMelika okwenyanga eyodwa la maviki amabili. Omunye wabo ngomnumzana Liberty Bebe. UBebe uthi ukhangelele ukufunda okunengi okuphathelane lendlela ezisetshenziswa ngabanye ontanga abadabuka kwamanye amazwe ukwenqabela inhlupho ababhekana lazo eZimbabwe. Asizweni exoxa lo Mike Wobe weStudio 7.
Ngumqondisi wenhlanganiso okuthiwa iNational Youth Development Trust, eyinhlanganiso engayisungulayo. Engikwenzayo nje ikuzama ukuthuthukisa amathuba abantanga ukuthi baphatheke entweni zepolitiki yelizwe kwezomnotho welizwe lakuma-social issues ayelizwe.
Hayi, ngiyakuzwa. Awungitsheleke mnumzane, njengoba usutholile ithuba elikhulu lokuba ngumunye ozaba kuhlelo lolu lweMandela Washington Fellowship, wena uzizwa kanjani ngalokho?
Ngijabule kakhulu. Okunjabulisayo ukuthi lokhu kuzonginika ithuba lokuthi ngihlangane labanye ontanga abanjengami abasebenzayo kuzwekazi le-Africa abayenza imisebenzi etshiyeneyo ukuthi siye sixoxisane, sifundisane njengabontanga ukuthi kanti lezi nhlupho esibhekene lazo bona bazenza njani, benza njani ukuthi badile lazo kwaba amazwe.
Ngombono wakho, lokhu kuzohlangana lakho kusazokusiza kanjani kumsebenzi wakho?
Ngikhangelela ukuthi mina ngikwazi ukufunda ukuthi kanti inhlanganiso engange-NYDT ikhokhelwa kuhle kanjani.
Umuntu uhlelo lolweMandela Washington Fellowship usiphelile, ukhangelela ukuthi uzabe usize umphakathini kanjani ngale mfundo zakho?
Mina njengomqondisi wenhlanganiso ye-National Youth Development Trust bengivele nginakana ukusungula isikolo engisithi esokuqala isikolo se-leadership and business entrepreneurship. Ngifisa ukuthi nxa sengifundile ngeyali program phenduke ezweni leZimbabwe ngizosisungula lesi sikolo. Enye into engifisa ukuyifunda ngisemayelika ukuthi inhlanganiso njenge-NYDP engiyesibuso sayo ingasebenzelana ndawonye njani ne-university. Ngoba nxa ngiphenduke eZimbabwe ngifisa ukuthi isikole lesi engisenzayo sikwazi ukuthi sibambisane intambo le-any of the universities ezitholakala kwele Zimbabwe.
Umnumzana Liberty Bebe ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Siphinde saxoxa njalo lonkosazana Lois Ngwenya okuhlelo lolu laye yena othi ukhangelele ukufunda okuningi okuphathelane lentuthuko yabesifazana.
Hayi, ngizwa ngijabulile, ngithabile ukuthi le yi-opportunity efunwa ngabantu abaningi and lami ngakwanisa ukungena, so into engijabulisayo ukuthi ngizahamba ngiyefunda into engingakwaziyo.
Kahle kahle, kuyini okwenzayo empilweni okwenze wangena kulolu hlelo?
Mina ngisebenza labafazi labana kuthiwa ngama-key populations, abafazi labana ababe belento ezibahluphayo eziningi okuthiwa ngama-sex workers abathengisa umzimba. So sile kliniki esibancedayo mahara, so yikho lapho engisebenza khona, sincedisana labafazi nalabo.
Kuliphi idolobho lapho?
Amakliniki akhona kuma-major highways eZimbabwe, kodwa khathesi ngisebenza ngiseMtare.
Kuyini okhangelela ukukuthola phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship njengoba lisiza ngapha nje kusasa?
Into engikhangelele kuyifunda ngeyokuthi ngingancedisa kanjani abantu engisebenza labo. Ukuthi especially endaweni zokuqala ama-projects a-sustainable ukuthi bakwanise ukuzincedisa njengoba ngishilo ukuthi ngisebenza labafazi labana abazithengisayo. Yikwini engakuthola engakusebenzisa ukuthi sikwanise ukuthi siyenze okuthiwa ngama-mobilization, sikhulumisane labo kuhle ukuthi sibe kwazi ukuthi singenza njani, what else can we do ukuthi impilo yabo ibe ngcono.
Lona udaba lwabesifazana abathengisa imizimba lolu ungathi ludaba olubhahe kanganani eZimbabwe, njalo yiziphi inkinga ezisuke zibe khona ngokuba khona kwabo?
Hayi chathe sabafazi laba sebengani baningi kakhulu I think ngendaba yodubo lendlala lani lani ezinyeni. So kukhanya into wangikhona kuyanda. So angisakwazi lami ukuthi kungayenziwa kanjani but ama problems akhona ngoba sikhathe sokukhanya sokulabo ntanga futhi abangani bakhanya bengena kumsebenzi onalo abasuke ezikolweni sebeqalisa ukwenza khonokho engxenye babengakwanisi ukubhadala ama-school fees lani lani angikwazisisi really.
Uzaba ukuliphi ikolishi ngapha njalo uzaba uqhuba izifundo bani?
Ngiku civic leadership sec ngiyabe ngise Ohio esikoleni esithiwa iBowling Green.
Unkosazana Lois Ngwenyango munye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship abaza eMelika kusasa. Kwezemidlalo lamhlanje uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League ebikhona lamuhla.
Iqembu leBlack Rhinos likhuphuke lahlala phezu kwengalane lemiklomelwe ngamatshumi amabili lesithupha ngemva kokubhaxabula ile Highlanders nge-3 kanya emdlalweni okusenkundleni yeMorris Depot namhla emini. Abahlohlele iqembu leRhinos ngababalisa uLot Chiwunga yena olitshayele emambuleni kabili kanye lonozinti uHerbert Rusawo yena ohlohle uMbekwa. Emdlalweni obusedolobheni lakobulawayo enkundleni iLuveve iqembu leChicken Inn linqobe leZPC Kariba nge-2 kanya njalo abahlohlelele leli qembu eliqeqetshwa nguRaman Kumbo nguGuide Godard kanye loInnocent Mucheneka. Iqembu leChicken Inn lindize lahlala endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo njalo umlandeli walo omkhulu uMacLeod Moyo uthi sekulithuba labo elokujabula ngemva kokudonsa nzima ekuqaleni kwemidlalo yalonyaka.
Ngendawo ngendawo ibhola selitshintsha i-3 points yasetshenzelwa sasingadlala ishapha ngathi ezantsho sesiphikile nathi ezaziphilise ezizihle ukujabula kuyatshintshwana.
Emdlalweni obusenkundleni ye-Ascot esedolobheni leGweru iqembu leChapungu linqobele eBulawayo City nge-1 kanya kuthi ele-FC Platinum libe ngutshikilo bhanqa 0-0 leHarare City enkundleni eMandava esedolobheni leZwishabane. Enkundleni yeGibo iqembu leTriangle litshaya leShapane Mine nge-3-1. Imidlalo iqhubekela phambili kusasa ngolwesine lapho iqembu leBantu Rovers elizemukela khona eleTsholotsho enkundleni yeLuveve ngehola lakuqala emini kuthi ngehola lesithathu emini iqembu leHawmine lizanqikilana lele yadaya enkundleni efanayo. Iqembu leDynamos lizadlala lelenkezi Platinum Stars enkundleni eNational Sports Stadium ngehola lesikhombisa ntambama kuthi umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu leWangele leCapes United udluliselwe phambili. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Abafana bakagodlwayo behaya iqembu leHighlanders lapho bathi kayibulawe kodwa sithi qha kayizozi ibulawe. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. uzulu wako Bulawayo unanza ilanga lokupha igazi ele World Blood Donor Day. Inhlanganiso ebona ngesiphephelo emhlabeni jikelele ithi ikhathazekile kakhulu ngokuncitshwa indawo kwesiphephelo kwele Botswana. Kwanelokwa lamhlanje mthokazi omuhle olivalelisayo nguntungamili Nkomo matukanduna bafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.